Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi uSithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliament izolo, umphathi intambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizinisi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizinisi zimpahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bayakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zekhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo e-Studio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community on South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey, kunzima ikakhulu kulabo abantu ababese bebuyele ekhaya nje ne-production environment yalawo ma-products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungakhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama-grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i-self-production. So ungakukhangela kwenye ilevel ungakuthi ukuthi kuza kunceda phambili, kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora i-problem enkulu ukuthi manje akasakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle, ngoba manje usuzathenga amagoods uphinde uyobhadalela i-duty, and of which is not exactly like wonke lawo magoods are easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora ikakhulu lapha South Africa.
Inxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa, siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku, akusaphileki, izinto sezidula okumangalisayo, okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngumpalakazi. Abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya. Yebo, kunjalo, bayasadalala abantu.
Bayasadalala ngempela abantu. Ungakhangela even namhlanje i-Reserve Bank of South Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile. Lokho lakho kuba nomthelelo, kumthelela even kuma-consumption goods, ngoba mbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops i-renti layo iyalisiba khuphukele, into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho ukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayethenga khona le akhade down cost yokulayisha. Kanti nakho mase kukhathwa down ama cost lawa afana nalawo leyo industry, nayo industry esuka isi affected yabona abalayisha. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini ezinene.
Bathi noma layisha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Sikile singakezwa nkulumo, kodwa nje ma ungakucabangela from a distance uyabona ukuthi ma kuyukuthi abantu sebaphoqeleka ukuthi behle bekhaya beyethenga i-grocery service ekhaya, kuzoba nomthelela vele kumalayitha. Kodwa-ke ma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo, akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba abalama-connections bayawo izinto ngaphandle kwelizwe bekuye bazitshatshe at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakele ukuthi iZimbabwe isiproducer enough, ngabe akunankinga.
Yebo ke, lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo ngumtungameli inkomo weStudio 7. Yebo ke, okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile. Lingalitshona njani, livuka njani izulukandaba? Igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo, lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi. Lona athi ukuza kwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi waleli bandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lumhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation. Wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu ukuze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indimba yawo yokwethulwa kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazwe akukho kusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo umhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu njengebandla thina sima lozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo abo ukuthi uhulumende kamnangagwa useqondisa udaba lwekukurawundi lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezu kwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu-Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano eminqani iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiyawo njalo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiyawo umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu bebathebelele ndlasemidlands abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lulula lunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili i-Freedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu
hayi lati siyabonga lo ke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obeqoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Imbongi elodumo uObed Dube obesegana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism. Kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu mbukuthathwa kwabantu besiya kwezindawo ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu zokuthi ama-Africa kangabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema naye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo.
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo, ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngacina sengenekane owakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ebuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha Africa. Emina abantu babesenza ama workshop nami ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi workshop okukhulunywa ngeculture leheritage. Nami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine ungakanani lokuthi uqathe ungakanani nje siwagcina lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi. Iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhangisa okuthiwa i-Business Expo kodwa eyifestival. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo, mnengi kakhulu. Kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo, funa ezinye ziyiphuce. Kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.
Leyo ke imbongi elodumo u-Obert Dube ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uwele Niger emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafazwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya mgweba yena engakathoniswa icala lakhe. Okwamanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 omuhle njani basakaza abahle alibingelela lonke ngendawo elikuzo khona phela ikhona. Siyabonga izindaba elizethu elisethulela zona lana, siyazizwa mpela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula. Abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlelezana uPF. Ma ungabe usizwa i-audio yala abantu amapostu lahlukunyezwa lapha egolo ngo-Operation Duty, kuthini bona ma bezizinto ezifana lazona lezo? Abantu besuswa yikwini ezweni lapho? Okwenza ama-South Africans angasuki ayigcwala kithi kwenziwa yini? Abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa inkunzi, abantu abanjwa inkunzi ekhaya bayinziwa yonke le nto le. Akusela mthetho ekhaya, sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo, zonke imali ezingenayo kwaba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela. Bakhohlwe ngabantu, abantwana bayarethwa kwenziwa yonke into. Into yangikhona umgabe ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba kusazi ukuthi vele uzohlangana nani manje. Babulala abantu babayebophala laba babaziyo ukuthi babaveza ukuthi lina nelibulelo zibani, kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma. Hayi kodwa ke selidumele emansumpeni, bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona. Sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright, umgaba lawo engakwazi ukuthi bazomjikela ngalona last seconds. OJonathan Moyo babesidla naye, babefana nabo bona labo gawuli, babekhuluma njengabo gawuli. Manje bakhuluma bekuthi lapha bakhona sephila umvundla, umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu alesesaba ukuthi ma usiphile somvundla ukuthi nezinto esithi chwathi usucabangela ukuthi yinja. Kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezanu-PF, kuyayangisa kakhulu vele, kuyayangisa. Noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ubasela ntunya ngokubulala abantu kodwa into ezizenzayo aziyayangisa impela.
Studio 7 salibonani, livuka njani labalaleli? Bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurethwa kwabantwana abane-8 years baze bathole abantwana. Mina ngelami kwelami side bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi, ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu otholakale esenza khona lokho kurepha erepha umntwana ajeziswe ngumphakathi, ajeziswe ngumphakathi. Umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ithaya kuphela, utshise leyo muntu.
umuntu oyabe engafanelanga aphile. Umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla. Sibulale lo muntu lo obulala ingane. Angabizelwa amaphoyisa. Hayi, amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele, kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila. Umuntu okanjalo akafanelanga aphile. Kufanele nje amandla afakwe kuyizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo, sithathele bona umthetho ngezayo. Umuntu wakhona akafanelanga aphile, akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo, opheleleyo ekhanda, ongenza into ekanjalo emphakathini, enganeni zethu. Bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla.
Calibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Yemfu kuphendula ubaba lo ndoda engustoni Sibanda lo ocubungule zombusazwe. Eyi wena baba, shiwa dlana kuhle usutha kuzana ukuyebo. Ungambuluzela abantu, abantu akulanda abangayaziyo. Ungaze ukhuluma ukuthi hey isisisiko Bulawayo lapha ngoba iyawina, kuyabe kulezinye izindlu ezingasozindlu ababerejistiwe. Ukhuluma ukumbulu wakho ngoba uyasutha, wena nguweke osebenzela isisu sakho. Uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba, sikuthwele mayinxa yezekiyo naleyi. Kathesi abantu bayabulawa yizekiyo naleyi. Kathesi kunje emashonale ndingala abantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngamaseyidila abantu bezanu PF. Izeki iyakwazi ithule zwi. Kathesi iyala le voters roll izeki iyakwazi ukuthi kulesitho sesiningi kulesenza izanu PF ayikaziwini ukhetho. Wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zabo, osebenzela isisu sakhe nguwomela izanu PF. Utshele obani abantwana? Abantu dala bakhulu, abantu bakwazi ukuthi izanu PF ayikaziwini ukhetho eZimbabwe lapha. So uzama ukurobha abantu ucubungula phezombusasa ungumuntu wamanga. Alike lihlonipha abantu, shiwo abantu sathi sithwele nzima eZimbabwe leyikhuluma umbhulu benu lapha thina kustudio.
Good morning Studio 7. Ya u-Agostoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule nabochuma nabozenzo nabomalaki. Is this worse? Isiporore sibili umuntu wezanu lo, umuntu lo into yazikhuluma yazwakali. It's just a zanu surrogate, umuntu lo walomunye ebeleni bezanu. Angikwazi ukuthi umuntu onjalo ukorrect, but ukhanya umuntu wesintwini. Angazi ukuthi ulahlekanga umuntu lo. Umuntu lo is totally offside. Lo gawula azaphosa abe ngcono. Ah, lo is a misdirected bullet. Akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba abantu uyafidwa. Kanti bonke abantu ezimabhe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe. Lila Studio 7 likuthatha ngaphi khona ukuthi bonke umuntu lami nginje sekumcubunguli wembusazwe. Kube lo baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uChamisa uzakwenzani. Baba, nxa usupportela izanu yakho continue, support your zanu. Maybe yakudlisa but uyakhohlwa, uzwakalingathi use-South Africa, uyakhohlwa ukuthi kwaba wabalekelayo. Kanti manje ufuna singafaki uChamisa, sifake bani? Wena faka ubani? Singafaki uChamisa, singafaka uChamisa siyathi umnankakho wayengcono. Vele ukukhulumelani khonoko? Why not come to Zimbabwe ukhulume lathi ula? Kanye wena wazi lutho la wena baba, vele uyazibhayizela kwabegoli. Suka-ke lapho ubuye wena uzolunga. UChamisa vele definitely ngo-2023 yangena. Uyathanda uthanda. Wena olakho olaye ofuna ngena, sazi ukuthi ufuna ungene bani, ufuna ungene imali makho ngobubani. You cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene. He's our only hope. Wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani, ufuna umgabe, ame gebe umgabe abuye angene.
Kuthiwa umnankagwa uzakhuluma. Mina nguVodlozi, nguVodlozi omnyama. Umnankagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo. Kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje. Kwakona ukukhuluma wehlile ukukhuluma, ukhuluma ngathi uyakhwindlula, ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi. Kuthi uzakhuluma akazi lutho lowo muntu, ukazi lutho ngokubusilizwe. Ngumangaliswa yona la madoda ogawule la labochuma. Dlanini kuhle bafowethu, lizidlele lithule. Singathi iZanu PF yinto elungile, qambela abantu amanga. Ayisozi iZanu PF ilunge, ibulela abantu, ibulela ilizwe. Kwalina likhona lapho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo. Akunanto enhle ukuthi uyenziwa iZanu nomnankagwa. Umnankagwa akazi lutho, ngumuntu wafundiswa nje ngumgaba ucuva olokwalela embusweni. Kambe kuyini angakwenza okuhle? Izandla zigcwele igazi, bonke laba bantu ababulawa ngumgaba. Kanti ngunye wethu lina libhizi lithi ye new dispensation. Uhulumende kamnankagwa senze lokhu nalokhu. Akula into nxa ivele imbi imbi madoda bogawule. Dlala kuhle, uzithulele udrayive leyo Ford Ranger yakho kubhubhuba, kunika i-GDC, driver ukuthi imoto yakho hayi ukuthi uthona abantu bezimbapha bahlezi kuhle inkathazo ezikhona ngama sanctions vela kula ma sanctions kuhle kubusa ngathi silathi linikana ama plus nanikana lina load inkalakatha zama plus abantu labo iphovo lathatha la ayithi khomfe labanika ngama piece into zingana msebenzi umuntu angeke akwazi nokulima ama acre amathathu kuthiwa umhlaba siwuthethe sikhululekile liqamba amangala izinikile lini umhlaba oyiwoza thathwa ngabantu yodefendani lowo mhlaba wekuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kathi kuthiwa noma ingungu nayo ungaziyizwa ikhala anti icina idabuka ngibona seyoseqa kakhulu iyabiza idabuka izadabuka ingungeni yezana lizabona ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika igqwetha elitshutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ugoqela labo abancintisa kukhetho lwama midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lalesiphendulane ngayo e-democracy, ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala presidential elections uTrump kancintangwa waqilibezelwa. Yilabana abantu abavumelana labantu abahamba ngo-January 6. Abanye bangikhona ngabaka-January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress. Lo Vice President Pence uthi kungasertify ama-elections uthi uBiden winile. That's very dangerous. Uthi abantu abanjengabona labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kunjele into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi iAmerica imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni democracy, yibo abavotele bona labana abantu kumbe abantu abangafuni abanye, yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu baka Trump abawinileyo. Abantu abangafuni ama immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo, yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethu nesihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024. Sebe sesimsuthu uTrump, abanye samsutha kudala but ababe sebemsuthi babe sebebaningi kakhulu ngoba kasoze avala umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezidlula uzabanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe lokhu emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye, amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile siza kuyela kuleyo ndawo, Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni imajority.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe.
Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu yeFIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo A. Emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran, kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar, ele Netherlands lizancikilana lele Ecuador, kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emdlalweni yalo yakuqala eWorld Cup. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilonto ungamile inkomo. Mina ngisathatha ke ikhefu. Lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama. Libe lempela sonto elijukela.